So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 2 kumfumfu 2022 ngikeeps tobe. Endabeni zethu lamhlanje.
Uyo wabathethi labantwana endlini khonapho kusenzakela khona wazothi belikade waphuma indlisi teachera. Abantu bancedisa ukuthi bathithile.
UMnumzana Saibeth Msengezi ophanyeka udaba edalela ayikoti esola ubukhokheli bukamongameli Masomnangagwa uphepha engozini yebhomba eHarare.
Zama ukubalekela indlovu leyo eyamuhambayo asezama ukungena emanzini ukuthi kubalekele indlovu leyo kulapho ahlangene nomndeni wathi wamuhamba khonapho.
Obebalekela indlovu esiyathiya inhlanzi wecela emanzini wabanjwa ingwenya usequnywe unyawo lesandla.
Ubaba uMnangagwa ungumuntu o-indicator right athenele. He can deceive some people some other times, but he cannot deceive all the people all the time. Ina siyamazi.
Amabandla aphikisayo asola izenzo zikamongameli Emmerson Mnangagwa. Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. UMnumzana Saibeth Msengezi ofisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa asuke esikhundleni sikanobhala jikelele webandla leZANU-PF uthi usendlela evalweni kulandela ukubhonjwa kwendlu yakhe izo lokusihlwa eHarare ngabaqotshengelwa ukuba badlelana lohulumende. UMsengezi uthi abantu abahlome baphelela baphosele amabhomba emoteni yakhe bazama ukujikela amanye endlini lapho aphume khona nzima lomteni wakhe. Ucabangela ukuba abenze lokhu ngabafuna ukuthi ayekele udaba lwakhe oluseke High Court. Waphanyeka olunye njalo udaba enkantolo esithi kumele kumiswe umhlangano webandla leZANU-PF Congress okumele kwenziwe lonyaka. Uthi bonke abasezikhundleni kubandla leli bangena ukungekho emthethweni kulandela ukugenqulwa kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Umuyi uRobert Mugabe. UMnumzana Ngqobani Sithole igqweda likamsekenzi uthi kuyethusa kakhulu okwenzakale endlini kamsekenzi.
Izolo ebusuku undoda lo okuthiwa ngo-Side Msengezi ungifonele esithi yakhe isitshaywe nge-petrol bomb, imota la itshaywe nge-petrol bomb ngamadoda angu-4 akade evala ubuso, ababili bethwele imbhobho. Bathe beqeda ukwenza leso senzakalo babaleka. So uyo wabathethi labantwana endlini khonapho kusenzakela khona wazothi belikade waphuma indlisi teachera. Abantu bancedisa ukuthi bathithile.
Ucabangela yena ukuthi kuhamba njani la?
Then even nomuntu onganye uyabe ephathekile uyabe bona nje ukuthi no into le isukela endaweni yakhe leyo yokuthi abophise iqembu leli elibusa iZANU-PF ukuthi kanenzanga into ngendlela. So yikho lapho kusukela khona kungayisikho lokhu ngabe konke konke akwenzakalayo. And njalo indaba le njengoba yindaba engani isondele ukuthi izwakale enkantolo ngezinye indlela zokuthi kwethuselwe uSaibeth Msengezi.
Khonokho kwethuselwa kwakhe ubona zani uzayekela yini ukuthi ayenze khonokho akwenzayo?
Indaba isisenkantolo. Khathethi ukuthi angayi-withdraw kodwa eqinisweni indaba esisenkantolo sokumele ukuthi iziwe iphele angithi yes. No amount of pressure is going to change the complexion of the matter. He still determined ukuthi ikhethi yakhe iziwe idluli. Kathi vele okubangalisayo kuyini, i-MDC yadlula kusomisisibani. Awuyiso intolerant wokuthi iqembu elibuswayo kalisahanjiswe enkantolo. I-32nd Republic is different, angithi. Not that you are choosing it ukuthi yiye kwenzile ngoba indaba esayinvestigate. But ngisethi ukutho ukuthi ku-ovali ukuthi kungabe kuyisisusa soneso. Kodwa njengoba into iripotiwe asekeleni namaphoyisa ayi-investigate, sibone ukuthi ngubani okwenzileyo.
UMnumzana Ngqobani Sithole ligqweda likaMnumzana Saibeth Msengezi sixoxe laye ekobulawayo. U-Assistant Commissioner Paul Nyati isikhulumeli samapolisa uthi labakatholi umbiko ogcweleyo ngodaba lolu. Umgoli wenhlanzi umnumzana Winders Yanene obebalekela indlovu weqela emanzini walunywa kakubi yingwenya usequnywe isandla lonyawo esibhedlela sempilo koBulawayo. Umne wabo umnumzana Christopher Mkombwe uthi kulusizi uba uSiyanene obesiyathiya inhlanzi njengenhlala yenza emfuleni uMlibizi kasenelisi ukuselela umdeni wakhe. Imbongi elodumo uRobert Dube usenike uSiyanene i-wheelchair. Umkombe uthi kuningi kakhulu okudingwa imuli kaSiyanene. Ukhuluma ngalokhu lokuhlaselwa kwakhe ingwenya.
Ke sami ukuthi inhlanzi yabejuta engene ku-island kwasekubuya indlovu yaseenatha amanzi yena eku-island so wathi yabona indlovu enye indlovu yase yamulanda lapho ekade khona wathi ezama ukubalekela indlovu leyana eyamuhambayo wasezama ukungena emanzini ukuthi kubalekele indlovu leyana kulapho ahlangane nengwenya wathi yamukamba khonapho.
So manje uphume njani khonapho?
Yade buya abanye kade bethintsha nje yibo abamlamulayo baze uphosa amatshe ukuthi yimiyekele bayebamgensela phansi njeni basesenye abantu betaxile abamtatayo.
Khathesi ungaphi?
Isesibhedlela empilo zami ngiya operation zacima inyawo yangene isandla semsayini.
So baxhumeni?
Unyawo lesandla.
Ngounyawo olulodwa?
Left side unawo lesandla labantwana abathathu bethethe abafazi abangutini then omunye wangkhona wobalekela osithiwa kukona wabhubha kahle ekho so behlekiwe umntwana oyedwa olomfazi wabhubhayo then abanye la abantwana abangutini bebasapota sebeyabehlekile emthiwa ukazini emnani.
Singathi-ke manje useyaphila njani kwina ucela ukuthi abantu bamncede ngakho?
Yebo baba lapha ngizileleka okakhethi usezileni lomama umama nkene sekhulile so kakhethi ngiyuke umuntu owekhelele ukuthi yabe yabe ngiyedisa umama lomntwana wakhe kakhethi vele sengizileni sakwazi ukuthi yabe siyedisa kuyo abantu kodwa hhayi ngizilo.
Ucela uncedo olunjani?
Okakhethi wethi vele uncedo emfonyo ekiwukelayo mnengi vele ngoba ama-cofis ankhonayo esibhedlele esibhedlela imithi
ye batshela abantu inombolo yakho ukuthi bangakuthola njani?
0-7-2-5-4-7-0-6.
Yiphinde njalo
0-7-2-5-4-7-0-6.
Umnumzana Christopher Mkombwe umne wabo kamnumzana Winders Sinene olunywe kakubi yingwenya. Sixoxe laye esemlibizi eBhinga esabelweni seMathabeleni North. Bakhala ngodlakela lwezombusazwe abakumabandla aphikisayo eZimbabwe langokubotshwa mahlayana kwamalunga abo. Bathi amanye amalunga abo atshaywa ngabacatshangelwa ukuba basekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi bekhankasela ukhetho oluzayo kumbe bedinga abantu bokubhalisela ukuvota. Bathi okwamanje kulabantu abedlula amathumi amahlanu abakumabandla aphikisayo abavalelwe entilongweni okuthiwa bathuthuzela udlakela. Abavalelwe entilongweni bagoqela amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party, Citizens Coalition for Change lamanye. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF lomnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla leZaphu. Ugawule usungula lingxoxo.
Onikita mangena kathi bayanga baya ngathi ngesikhathi ukukhona okusenzakala lapho okungayisiko esingayisi kubuyelele siye kugebha kwakukhona ngesikhathi kwayenzakalayo ngesikhathi sempi zinenge izinto zayenzakalayo ezimbi konke ukufa kwabotobogala kwayenzakala ngesikhathi sempi konale kodwa funeke sikubuyelele kathesi sikhangela kathesi kathesi sisemumeni omuhle kakhulu ukuthi kulokuthula elizweni akulani kodwa kulabantu abasisetshenzisayo ukuthi bayenza udlame ngabomu ukuze kuthiwa kulako eZimbabwe akunakuthula.
Nansi
ya ubaba okuhle ukuthi uyavuma ukuthi singakhangela emuva ibandla lakhe lidume ngodlame lokubulala kuhle lokho ayi ngimshayela ihlombe ubaba uGawule kodwa akukhohlwayo ukuthi even esitonjalo ukuthi izano ikhokhelwa ngubaba uMnangagwa uyakhohlwa ukuthi ubaba uMnangagwa ube nguvice president kusenzakalo dlame uyakhohlwa njalo ukuthi nesikhathi sekugubhula hundi ube nguminista ekhohlwe njalo ukuthi kuze kuye ku-run off nguye ubaba uMnangagwa owayenza kwaba ne-run off njalo wathumela abantu bebutho ukuyebulala abantu emaphandleni ubaba uMnangagwa ungumuntu o-indicator right athenele he can deceive some people some other times but he cannot deceive all the people all the time thina siyamazi kulihlazo elikhulu ukubona abantu bakithi abantu ababa uGawule bebuya bezokhulumela umbulalo wezwayo bemqine bemfaka i-lipstick ixoxo elikhulu kakhulu thina njengozapho sithi asizinukeni amakhwapha njengabantu bemathebeleni especially thina esabulawayo esiqhubeka sibulawe labantu bakithi sikhuluma iqiniso singathi ngoba sifuna izikhundla kumbe sifuna okuye ethunjini sibe yithi esikhuluma kakhulu asibayekeleni labana abantu abazanayo bona bebeyibo abakhulumayo nothi thina
Baba Gawule kuthiwa-ke umbulalo omkhulu umongameli ngakho uyakhuluma lapho ubaba uNdlovu
lokho okukhulunywa nguNdlovu ukuthi umongameli ngendlela amchaza ngayo hhayi mina ngithi umongameli ngalesani isikhathi wayengayisiyo obusayo ilizwe lalibuswa uMgabe okwakusenzakala konke sekunika uMgabe uMgabe nguye wayekhokhela ilizwe kanti indaba okuhle kwakusenzakala kwakuthi kwakunikwa uMgabe kakekube ukuthi kusenzakala sekunikwa abanye ngaphansi kwake njani kathesi sithi nakathesi uMnangagwa sithi ngesikhathi sombuso wakhe okwenzakaleyo kuba kunikwe yena upresident uMnangagwa okuhle njalo kunikwe yena upresident uMnangagwa hayi ngesinye isikhathi kwapha embusweni kwaMnangagwa okwenzakaleyo kuba sekunikwa abanye abantu abangaphansi kwakhe ayisifo khonokho yibo kumele sikubalekele sikwazi khonokho ukuthi kwesinye isikhathi abantu siyakusebenzisa khonokho ukuthi umbuso wawungaphansi kwaMgabe konke okwayenzakalayo kwakungaphansi kwaMgabe
uyakuvuma khonokho baba Ndlovu
hayi ngizakuvuma ngithini into esegcekeni ukuthi nxa kukuthi uMnangagwa wayengazwani le nto wayenziwa ngumgabe yokubulala lo kugangada abantu wayezaresign uMnangagwa but akazaresign wayengu-chief enforcer wakhona nguye waphumayo nakumasi lawo amavidiyo lapha le mbali zikhona ezibonisa ahambe siyathwala abantwana emathebelelendi ehamba lo Innocent Qala bethi babapareta besuka lapha beganyula bequnya izintamo uMnangagwa ngokwakhe lokho kukuthi umgabe babuye ngu-chief but ube lama-enforce akhe khathesi uMnangagwa unguye u-chief but abantu bayaphela siyazi abantu bayafa abantu bayaganyulwa njengoba indaba esikhuluma ngayo namuhla indaba ye-violence asikhulumi ngento enhle awusibizanga ukuthi sizokhuluma ngento ezinhle njengomnangagwa kuthesi ukhuluma ngento ye-violence angisoze ngiphume mina ngiphambuke kuhlelo ngiqala ukukhuluma into ezinhle engingazaziyo futhi into enhle engiyaziyo ngobaba lo obusayo khathesi yokuthi since ethatha umbuso ukhonile ukuselebrate ama-birthday akhe lokho hhayi lokungcwaba abanye abafaya yerozeka yinto enhle engiyibonayo otherwise ukuthi sithi si-celebrate kule nto enhle ayenzayo kunabantu abayi-5 million abasebazweni abangelampilo abaxotshwayo bayatshiswa obaba uGawule bahleli la bathi hhayi umongameli yenza into emangalisa abantwana bezimbabwe behluphele
nanso-ke khonapha indaba Gawule
ilizwe leli sifuna sindawonye sincedisana sihambeni asivumeni khonapha lapha esikhona ukuthi khonokho uMnangagwa akwenzileyo ukuyabona eminye imisebenzi ebonakalayo ukuthi ananzelele ukuthi uMnangagwa ukhangele even lezi zinto zonke zenzakalayo phakathi sithi ukhangele ukuthi kuloku kuthula kulento zonke independence for the first time ibuye yabuya emasebeleni akhangele ezama ukuthuthukisa uzulu emasebeleleni enjengezamubedla i-water project yena ayixalisa ngani i-water project konke kokwakwizinto asikukhangeleni labo sikubone ukuthi nesikhathi sayizolo kade kungekho kade sembusweni lowo kuloku kuthula asikhangeleni khonapho sibhilde up from kathesi siya phambili kodwa sinaphepha mangingoba sikuthi ubani wayeseban hhayi umbuso lona wakubusa uMgabe ngalesani isikhathi kathesi kubusa uMnangagwa asikhadeni uMnangagwa upresident Emmerson Mnangagwa ngombuso wakhe kathesi lapha khona
lapha lizwe umnumzana Believe Gawule okubandla lezanu PF lo mnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu sangele kusigaba esilandelayo siyesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abantu abedlula 100 lamajumi amahlanu 125 bafele emdlalweni wenguqu izolo eEast Java kwele Indonesia. Ele Ukraine lithi lehlule ibutho lakwele Russia eLeyman lapho ele Russia ebelingenise khona izikhali lokunye. Abezindaba abeJohn's France Press babika uba abantu abafika amajumi amane babulele izulu lesikhukhula uHurricane Ian. Sikesizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mhabinyala Ngwenya ukhona ngaleke koBulawayo. Siyakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Hayi, ngiyabonga Dube, lami ngiyabonga ukungena ehlelweni.
Hawu, siyathaba kakhulu ukuthi sikutholele namhlanje. Sesikudinge kakhulu ye akutsho nyanga enkulu. Sizokuthiwa ke kulabantu abakhona nawe sithi uMasuku induna ematopo kayizange ibukiswe, kazange kwenziwe usiko. So kuhamba njani kula ngale ematopo?
Ye, kunjalo sibingeni. Kutsho ukuthi okokuqala ngingathi mina induna yamasiko, amasiko angabantu naye induna yabantu. Yikho nxa ubaba efile kufanele ukuthi kuchithwe amanzi. Kungachithwa amanzi kungaphela umnyaka, abuyiswe ngesintu ngosiko. Ukubuyiswa kwakhona kutsho ukuthi isizwe sakhe uMasuku khathesi siphakathi komnyama, ngoba induna yematopo ayisetshenziswanga. Isizwe sonke sisengozini yakho konoko. Kube sokusithi layo umntwana yenalo asebemfakile ukuthi induna, bamyengile ngoba usiko luyabulala, akasokaye ndawo. Ngoba usiko kufanele ukuthi nxa yinduna uyinduna yosiko, kufanele abantu bakhe abakhokhelele ngosiko. Kwenziwe isintu esiqondileyo phakathi kwesizwe sakhe, kwenzeka ukuthi abuse kuhle. Nxa uyisemkhulu engabuyiswanga, uyise engabuyiswanga, isizwe sonke sembethe ingubo emnyama esezintabeni.
Singathi ke indaba engazange ibukiswe, kwakumele ukuthi ngakwenziwa ngubani khonokho?
Angithi lokho kufanele ukuthi kwenziwe yibo abakuMasuku, yena ngokwakhe akuvume khonokho. Atsho ukuthi angisoke ngingene mina esihlalweni ubaba kakabuyiswa, ubuyiswe uyise kuqala. Mandulo azakwembathiswa izingubo zobukhozi. Nxa kungenziwanga lokho, akayindawo ngabe uyafuna ngabe kafuni, izinto zisoze zimhambele kuhle, ziyasala zihlala ziphecile.
Singathi ke
manje isizwe sakhe sele sikhonona.
Yes, so pho kumele benzeni khonapha ke abakuMasuku?
Hayi, bona abakuMasuku kufanele ukuthi bakwenze ukuthi ababuyele emasikweni. Angithi kulabadala ezintabeni, bona abakuMasuku abaye badaleni babuze baxolise, kwenziwe izinto zonke ngendlela, babuye kuyexoliswa futhi le ndaweni zamasiko. Iziphi na indawo zamasiko? Injelele, idula, ijilo, ikhozi, nentaba emnyama, efictory, libunyela kumanyango, kunye lo nebani layatshelwe khona le egokhwe, ukwenze ukuthi isizwe sicoliseke kuhle.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke, gqiba ngamafishane ngolombo babangwe.
Yikho-ke ngali ndlela engiyitshoyo, angikwazi ukuthi bakufake isintu siphi ukuba induna, ngoba sebemonile. Yikho ukuyakulezo ndawo engizitshoyo zamasiko, ikuyaphephisa ukuthi ke singakwazi seca usiko samfaka samembathisa ingubo zikayise uyise engatheziswanga ngosiko.
Yikho
engingadinga ukutsho phakathi kwesizwe sikamadlenya.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke. Lapha besixoxa lenyanga enkulu uDavid Mhabinyala Ngwenya okhona ngale-ke koBulawayo. Siyabonga kakhulu-ke baba Ngwenya, ungadilela kusasa baba.
Ngiyabonga.
Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo njalo ngiyathemba ukuba sizabusiseka ngentshumayelo eyanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele izeluleko kwabatsha. Athundeni umtshumayeli chapter 12 verse 1. Futhi khumbula umenzi wakho ensukwini zobutsha bakho. Zingafiki insuku ezimbi. Ingasondela iminyaka lapho uzakuthi ngiyithokozi ngayo. Lapha umtshumayeli uletha inhlakanipho eqakathekileyo kwabatsha. Nxa sikhangele ilizwe lethu leZimbabwe, abantu abaningi khathesi eZimbabwe, nxa sikhangele inani labantu, ngabantu abatsha. Abantu abazikusasa eZimbabwe ngabantu abatsha. Kodwa sokuvuke udubo olukhulu kakhulu. Abantu abatsha sebethatha izinto ezinathayo, ezidakayo, izinto zokubhema ezibadakayo, izinto ezidiliza imizimba yabo. Yikho asebekwenza ilanga liphuma, ilanga lisiyatshona. Ziningi izinto ezenza ukuba abantu abatsha begcine becabanga ukuthi indlela engingaphuma phakathi kodube ngilo ikunatha, kumbe ukubhema, kumbe ukuthatha okunye okudakayo. Udubo lokuqala siyananzelela ukuthi yebo akula msebenzi elizweni lakithi, imisebenzi yabe imlutshwana. Okwesibili, ngenxa yomnotho abaningi bayehluleka lokuya esikolo. Umuntu agcine esithi njengoba ngayanga esikolo ngcono ngithathe lokho okundakayo. Okwesithathu, njalo siyananzelela ukuthi abanye bayayengwa ngabanye. Loba umuntu esesikolo, loba umuntu esebenza kumbe ngkhaya bemkhangela, uyayengwa ngabangani bakhe ukuthi aqalise ukuthatha okudakwayo. Ngenxa yokuthi kuyabe kukhanya ngani kuyinto enhle, kuyinto ebukekayo, kuba lalokho esithi peer pressure. Abanye bakhe babe bembandezela ukuze bethi nxa wena ufuna ukuba yingxenye yethu, yenza njengathi. Ngakho sezabhema imbanje, sezayenza ezinye izinto eziningi-ningi. Besikhangele amapholisa kathesi alezindaba eziningi okucina kugqekezwa, kumbe kusiba lezinye indaba ezibuhlungu kulabantu, kumbe kusenzakala okunye ngenxa yokuthi abatsha babe bethethe khona oko kubadakayo, sokubanika isibindi sokuthi benze amacala amaningi. Umuntu acine esesejele esesemncane. Ibhayibheli lapha liyasixwayisa ukuthi khumbula umenzi wakho usesemutsha, uselamandla. Isixwayiso sokuqala, ngoba omutsha uyabe sithi manje ngingasinda njani, ngingaphuma njani phakathi kwenkinga zonke lezi. Okokuqala ukuthi khumbula umenzi wakho. Laphana nxa usithi khumbula umenzi wakho, kutsho ukuthi iBhayibheli likubizele ekuqaliseni ukuthi umphefumulo wakho lempilo yakho lakho wonke yikho khona kumele ukubise ukulethe kuNkulunkulu. Ngakho lapho akulandaba lokuthi kumbe ngikhahlala emakhokhoba, kumbe ngikhahlala eBenside, kumbe ngikhahlala ekhaya, kumbe ngikhahlala endlini enhle kakhulu, kumbe ngikhaya asilandi. Konke lokhu akulandaba ngoba uNkulunkulu uthena ungabe kungubani lobani obiza igama lakho uyasinda. Okokuqala, wena kumele ubize igama likaNkulunkulu likaJesu usinde umphefumulo. Yinhlakanipho eqalisa khona nxa usesemutsha. Kumahubo uDavid uyakhuluma uthi yena mahubo 119 uthi kambe umuntu omutsha angazigcina njani? Angazigcina ngokufihla ilizwi likaNkulunkulu enhliziyweni yakhe.
Kuyiphethe mfundisi.
Baba, siyathandaza igama likaJesu. Khulula abantu abatsha kulokho okudakayo, bakhulule uNkulunkulu ngegama likaJesu ukuze bakukhonze, impilo zabo zithathwe nguwe, ulethe ukuguqula empilweni zabo. Ngiyathandaza igama likaJesu. Nkulunkulu wami, babe yisibusiso kubazali babo, babe yisibusiso ezigabeni, ngegama likaJesu siyathandaza ukuba kwenzakale njalo kuvezeke. Amen.
Lobe kulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile inkomo. Wezemidlalo uJoseph Njanjo usejulela okwenzakaleyo namhla eZimbabwe lakwele Bhilitane.
Nansi impumela yemidlalo yeKhasilaka Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu le-Islanders linqotshwe nge-3-2 nge-FC Platinum emdlalweni obusenkundleni e-Papa Fields. Iqembu le-Manyika Diamonds linqotshwe nge-1 kanyanga le-Dynamo emdlalweni obusenkundleni eSakuva. Kuthi iqembu le-Capes United litshaye le-Triangle nge-2-1 emdlalweni obusenkundleni e-National Sports Stadium. KwelaseNgilandi iqembu le-Manchester City libhaxabule le-Manchester United nge-6-3 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-Etihad.
Kuzenjalo uVoster Chidema owayengumdlali weqembu leAmazulu Football Club emvimbi esabekayo uthi akulula uba umqeqeshi wabadlali abasakhulayo. UJoseph Njanji usipha olunye njalo udaba.
Uchitema ngomunye wabaqeqeshi abasebenza labasakhulayo abeqembu leBulawayo City njalo uthi kungumsebenzi ongekho lula ukuqeqesha abadlali abasafunda ukudlala ibhola.
Ah, khona ku difficult but njengabantu bebhola and sisadlula kulezo stage and khona kunzima but as we go abafana they will understand.
Ngesikhathi esadlala umdlalo wenguqu uChitema ubevala ndawonye lemvimbi ezivalisa umkhuphali Masuku uDavid Mkandawire kanye loHerbert Dick njalo bebengabadlali abesatshwa kakhulu ngabagadli ngoba bebefaka unyawo bengalukhiphi. UChitema uthi sekulehlekana nje labadlali abasakhulayo abatshengisa ukuba bengadlala ngokuzimisela njengalokhu bona ababekwenza.
Bona basasekhona but sebebalutshwana but nge-encouragement esabe sibanika yona. I think siyakwanisa ukuthi sibagrume bebekhona.
UChitema usebenza ndawonye loBruce Chuma kanye loGift Lunga Junior kuqembu leBulawayo City abakhangele abadlali abaleminyaka engaphansi kwe-10 lantathu abadlala kuZimbabwe Football Association Bulawayo Province Junior League kanye leqembu labasakhulayo elidlala kuZifa Bulawayo Province Division 2. UChuma uthi basebenza kuhle kakhulu loChitema.
Kulula ukusebenza nabantu ababelizisa elikhuluma ilanguage yebhola. Senzoka ukuthi nxa ekhulume be-understand ukuthi lento ekhulumayo into engalami ngandidlala sasikhuluma soendi ku-easy ku-relating i-message very fast kuma-players.
UChitema uqale ukudlala ibhola edlalela iqembu leBulawayo Wanderers, uphinde njalo wadlalela iqembu leMthala wasesiyadlalela iqembu leAmazulu lapho aphakamise khona isicoco seligi ngomnyaka ka-2003. Ngemva kokuchabalala kweqembu leAmazulu uChitema udlalele iqembu leMonomthapa lapho lakho aphakamise khona isicoco seligi ngomnyaka ka-2008. Ngakathathi umhlalaphansi uChitema udlalele amaqembu abalisa eZimbabwe Saints kanye lamaqembu asedolobheni leBrightbridge athi leBotha Strikers kanye leTown United. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kuba uhlelo lwalomhlanje uthi sikhangele besilazo umnumzana Sayibhethi Msengezi owaphanyeka udaba edale le High Court esola ubukhokheli bukamongameli Emmerson Mnangagwa uphepha engozini yebhomba emzini wakhe. Ubebalekela indlovu esiyathiya inhlanzi weqela emanzini wabanjwa yingwenya usequnywe unyawo lesandla. Abakumabandla aphikisayo basola kakhulu izenzo zikamnangagwa. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje. Oliver Lesa umthembo sithemba uGibbs Dube lilale. Ndingakhohlwa usithumela ke imlayezelo yenu etshiyeneyo lisithumezele ku-imeyili yethu ethi studio7@voanews.com. Ndilakho njalo usithumezela kunombolo yethu yeWhatsApp imlayezelo yenu etshiyeneyo kunombolo ethi +1 202 465 0318. Naso ke futhi inombolo leyi siyayiphinda +1 202 465 0318. Email yethu ke ithi studio7@voanews.com. Sikhona la ku Facebook VOA Ndebele, la ku Instagram VOA Ndebele. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.